Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 lwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba.
UChamisa wena ukugqoba lapha eMathebeleland South bekomile kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kuyesabeka ngokuhambeki.
Owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze hlolwe ukuthi ukusimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na.
Kulo mthetho njalo othona abantu akufuzanga bathathelwe ilungelo labo arbitrarily ukuthi kungela sizathu esiqinileyo.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZEC ithi uhlelo lwayo lokubhoda ngelizwe kubhalisela abantu ukuvota obelumele luqale mhlazi ku-6 Mpalakazi soludluliselwe phambili.
Sikhuluma kobulawayo kathesi kule registration center yodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba. UChamisa usesigabeni lesi okwamalanga amane kulandela uhambo lwesigaba seMathebeleland North ngeviki edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Balaleli bakaStudio 7 nawe umsakazi siyathokoza namhlanje njengebandla leMathebeleland South MDC Alliance umongameli wethu uNelson Chamisa usihloniphile ngokusivakatshela. Ubehamba labanye abakhokheli abakhulu abangabalisela umqoqi weMDC Alliance jikelele ubaba uChibaya ubaba uVondo wePhumo Chidziba umkhokheli usecretary for rural mobilization labanye nje abakhokheli abaningi abalapha eMathebeleland South labanye abakhokheli bakunational executive. Ibindaba ukuthi ayehlangana nobukhokheli bezigaba abantu besibathi ngama opinion leaders abantu abayiba abalandelwa ngabantu imbono yabo abantu abazi njengeziduna zezigaba osabhuku business person abafundisi labo bonke nje abantu abalombono ohlonishwa ngabantu. Sizwa sithabe kakhulu njalo into engingayitsho ukuba laba bantu engiqedwe ukubakhuluma izindlela labo sabhuku labo bonke abafundisi bamamukele ngendlela enye ethabisa kakhulu uNelson Chamisa bonke bahlabela ingoma efana nayo ukuthi kangeni uJaharangi besingelalwazi lokuba induna zalapha eMathebeleland South labo sabhuku bamthanda kangaka upresident wethu njengeMDC Alliance. Sizwa lathi sihlonishiwe sizwa lathi bathi sithokoza kakhulu.
Yiziphi ezinye izigaba zeMathebeleland South ezivakatshelwe ngumnumzana Chamisa njalo abantu bamamukele njani kulezi izigaba? Yilabo abavele bemsekela kumbe kulaba chayini abafuna ukumxhasa?
Upresident uNelson Chamisa uselamalanga amathathu elapha ngithi eMathebeleland South. Uhlelo lwakhe luqale ukuthi ahlangane lezinduna labo sobuzalapha kokodlwayo omnyama eFelapsi siza South. Suka lapho wahlangana labakhokheli bebandla leMC Alliance endaweni kawathi le nto nte. Iprogram yakhe elanga lokuqala igcine eMzingwane constituency lapho la kufike enze ukufanayo uhlangana nama opinion leaders wabuya wahlangana nama structures kumbe singathi ngabakhokheli bebandla leMC Alliance kuleso sigaba. Izolo bese kulilima mangu le mangu yanti ngama constituencies amabili ahlukene siqale kulilima kulilima east wahlangana njalo la lokukhokheli esithi ngama opinion leaders wabuye wahlangana nama structures ebandla leMC Alliance yabe eMathebeleland South. Lamhlanje ngingathi umsakazi ukuba okunye okwenza kwenzakale lapha eMathebeni South kumbe yi-coincidence kumbe yiloko okukhulunywa ngabantu abantu abalingisebe lo nkulumo yokuthi but uChamisa wona ukugqoba lapha eMathebeni South bekomile kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kwesabeka ngokuhambeki abantu abanye sebesithi hayi kusho ukuthi ulujaha ugcothiwe ulujaha ubusiwe nanku lamazulu asevuleki sesithabile lapha bakithi esigabeni seMathebeni South ngoba lezo lisina abantu hayi sebekhaya bebisele ukulima nisamele 2023 kuba bahambe bayengenisa ujaha phakathi estate house. Siyathaba kakhulu njengabakhokheli bebandla
le. Okugcina uhlelo lokubhalisela ukuvota lunjani khona ngapha eMathebeleni South kuyathembisa yini ukuthi ibandla lakho linganqo kumbe balutshwane?
Into yokubhalisela ukuvota msakazi into emqoka kakhulu njengathi iMDC Alliance lenhlelo ezinkulu lenhlelo eziqhakathekile ezibaluleke kakhulu esesilapha esizayenza abantu bakhuthaza ukuthi bayibhalisela ukuvota. Sesilinde lolu hlelo olukhona oluzayo olwezekhi lokuthi abaphume bona emahofisini.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esefilabhusi. Kosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga umsekeli kamongameli welizwe uMary Mubayiwa ukhululiwe esitokisini izolo ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze yahlolwe ukuthi ukusimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na. Umantshi uLazini Ncube wagweba uMbayiwa ukuthi ayehlala kwamalanga alithumi ehlolwa ngodokotela bejele lechikurubi ngoba odokotela ababili babephe ubufakazi obehlukeneyo ngesimo sengqondo zakhe. Abahluli ababili abahlulele loludaba izolo babikwa besole kakhulu isigwebo sikaNcube esethulelwa uMbayiwa yena evele engumuntu omele athoniswe engaphandle kwejele ngoba waphiwa ithuba lokuhlawulela isibambiso. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi yecubungula ezemithetho umnumzana Machoba Nancube.
Kodwa ke sizananzelela phela ukuthi kusukela ngo-2013 loke silethe isisekelo esitsha sombuso welizwe kufuze ukuthi yonke imithetho ebikhona ngaphambi kwesisekelo ibe yimithetho ehambelana lalesisekelo. Nxa kuyikuthi leyo mthetho kayihambelani lesisekelo leso kusho ukuthi leyo mthetho ayikho emthethweni. Kungaba yinto engani yadida abantu kodwa ayikho khona lokho ngoba i-constitution phela yiyo ehamba phambili kumthetho yonke. I-constitution ithi yona nxa uza limita amalungelo abantu esithi limitation of rights kulento ezithize ufuze ukuthi zikhangele kufuze ukuthi kuqala kube lo mthetho esithi umthetho of general application. Umthetho wakhona lo ufuze ukuthi ngumbe ngumthetho ukuthi abantu abaphila elizweni elile democracy elibelieve in openness elibelieve in amalungelo abantu ufuze ukuthi lo mthetho uhambelane lalokho. Esikunazelelayo ukuthi kulo mthetho njalo othona abantu akufuzanga bathathele ilungelo labo arbitrarily ukuthi kungela sizathu esiqinileyo. Angisiboni ke mina isizathu esiqinileyo ukuthi umama lo ukuthi kahambe ayevalelwa uwenzela ukuthi ahlolwe. Umthetho lo ukufuza ukuthi utshintshwe ukufuza ukuthi uchallenge ngoba kawuvumelani lesisekelo sombuso uvumela ukuthi abantu bathathelwe ilungelo labo mahlayana. Umthetho lo umthetho omdala ngesikhathi singela yelo sombuso esihle kulelizwe.
Wena umthetho ungasetshenziswa njani ukuthi umuntu kubonakale isimo sakhe ngesikhathi kusenzakala kumbe licala kumbe kweni?
Umthetho okhona ovele okhona elizweni yona lo ukuthi nxa umuntu ucathangelwa ukuthi mhlawumbe ngesikhathi edala icala wayengabe engekho ngumuntu ingqondo ezihlangene kufuze ukuthi ahlolwe. ukuze sikwa sinanzelele ukuthi lapha into ekhona into ehlukile ngendlela yokuthi bathi lo abantu ukuthi lapho ngesikhathi edala icala ingqondo zakhe zazingayenelanga zazingekho right bathi kakho right okwamanje ukuthi angangena ekuthonisweni kwecala ngoba kusho ukuthi kakwazi ukuthi abe able to follow ama proceedings ngendlela eqondileyo ngoba ephathekile ingqondo zakhe zingamanga kahle kodwa ke impendulo umbuzo wakho abantu bonke bonabo vele ababehlolwa babevele bevalelwe ejele isikhathi esiningi sinazelela ikakhulu abantu ababekhayele amacala okubulala abantu amacala angaserious kangako babevalelwe behamba besiya aseswa ngopsychiatrist bese besuswa either engathola ukuthi unjalo ahanjiswe engutsheni ukuthi ayefika khona ngale bese besenza into okuthiwa i-special verdict. I-special verdict i-court iyabe ifaka isinqumo sokuthi umuntu lo ngesikhathi esenza icala ingqondo zakhe zazingekho right ngakho ngaleyo ndlela icala lakhe selilahlwa.
Umnumzana Majobana Ncube ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls. Commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lwayo lokubhodabhoda ngelizwe ibhalisa abantu abalelungelo lokuvota i-mobile voter registration obelumele luqale mhlazi u-6 Mpalakazi soludluliselwe phambili kodwa li-commission ithi uZulu engaqhubeka esiyabhalisa endaweni ezihleliweyo ezivele zikhona lanxa abaningi besithi izimlutshwana lezindawo njalo zikhatshana lalapho abahlala khona. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukuphuza kwezek ukuqhuba uhlelo lwe-mobile voter registration kuza kwenza abantu abaningi behluleke ukubhalisela ukuvota kukhetho lukamnyaka ka-2023. Zithi lokhu kuzabangela ukuthi kwehliswe indawo zabameli bephalamende ama-constituencies. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lokhokhela ugatsha lokwethulwa kwembiko kumkhankaso okhuthaza uZulu emaphandleni emathebheleleni ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi owe-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona Dibidi.
Eyi udaba lolu liyasikhathaza kakhulu ngoba sike saba lomhlangano lezekhi yasitshela ukuthi hayi uhlelo mobile voter registration luzaba khona ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukurejista ngobuningi. Sikhuluma koBulawayo kathesi kule registration center eyodwa, sikhuluma endaweni enziwa ukuthi njabo uMatoko kuya kule registration eyodwa, enkayi yakuyi-registration eyodwa, elupane registration eyodwa, and njalo ama-registration centers la asema-growth points awakho ebantwini. So besikhandlele kakhulu ukuthi kuzasincedisa kakhulu ukuthi nxa sifinyelelise i-message yokuthi abadala abasakhulayo berejista ukuvota kuzaba lula kakhulu ngoba kuya kuseduzane.
Njengenhlanganiso ezizimeleyo, ukungani likubone kufanele ukuthi lisungule umkhankaso we-Ekhaya Vote 2023?
I-Ekhaya Vote 2023 njengenhlanganiso ezizimele zodwa besibonisana nje ukuthi abantu ababhalisa ukuvota sisukisela umnyaka ka-2018 balutshwane kakhulu. Osokusutsho ukuthi iMatabeleland region ngokwayo isingaluza ama-constituencies ambalwa afanana labo Matobo North, iMatobo South, iNsiza South, iBulilima Mamangwe West, iMagwegwe lapha koBulawayo, iGwanda South ngenxa ye-delimitation process leyenzakalayo ngoba i-constituency kumele ibe labantu abangu-21,000. So ama-constituency wona la angalabantu abafika inani lona lelo azavalwa. Osokuthi ama-constituency la besemalutshwane. So thina njengenhlanganiso ezisebenza labantu kuma-communities emathebeleleni sithi hayi bantu asibhaliseni ukuvota, khathesi salungiselela ukuvota, sithi abantu abatsha barejista ukuvota. Yiyo i-message esilayo esifisa ukuthi ibe lula nje ekhaya kungumkhaya njalo sibambisane nini ekuncedeni ancedisaneni ekurejisteni ukuvota kwenze ukuthi wonke umuntu at grassroots level akwanisi ukuphatheka akhethe inkokheli engabe efisa ukuthi imthungamele.
Abalelungelo lokuvota mhlawumbe abangakabhalisi ungathini kubo?
Siyabakhuthaza kakhulu abantu abatsha ukuthi baregister ukuvota. Silengxoxo eziningi esizenzayo labakhokheli abalapha abangancediswa khona ukuthola ama-IDs izinjalo ezinjekanzana lezi ezifunakalayo ukuthi umuntu abhalise ukuvota. Esikutshoyo ukuthi nxa ithuba ulitholile mntu omutsha iregister ukuvota kuqakathekile kakhulu for i-future yakho njengomuntu omutsha le-future yabantu abakho lawe ma usukhulile sunje sukwanise 18 years usuzaba ngumuntu omdala esikufisa ukuthi wonke umuntu ohle 18 years abe nethuba lokuzikhethela inkokheli esigabeni sakhe. Sithi bantu abatsha lapha ningabe likhona ngimangali yasizwa register.
Umnumzana Nkosikhona DBD ngomkhankaso we ekhaya vote 2023. Umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Jigumba ubengadobhi ucingo lwakhe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lelo daba oluthi ikhansili yeCholocho isisolwe ngokuthengisela abantu indlovu ngemali ephansi kakhulu. Iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hawks lithi kulabo mama ababili abadabuka eZimbabwe abathunjwa kwele Mozambique ekuqaleni komnyaka ngabahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo baze bahlasele idolobho lePalma lokhu bengaziwa ukuthi bangapi. Kodwa leli phephandaba lithi kulobufakazi bokuthi ababili laba bayaphila kodwa basezandleni zabahlamuki. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Sudan. Inhloko kahulumende umnumzana Abdalla Hamdok usebuyiselwe esikhundleni kulandela isivumelwano lenkokheli yebutho eyahluthuna umbuso. Lanxa ibutho lithembise ukukhulula ababotshelwa ezombusazwe, uZulu walelo lizwe uqhubeke elokhu etshengisela emigwaqweni. Sigqibe eza kwamanye amazwe ngeza kwele Brazil. Lanxa kulomkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi alondoloze izihlahla ukuze igusu lingapheli nomoya ungangcoliswa intuthu, imuli eziningi zibikwa sezisebenzisa inkuni ukupheka ngenxa yokudula kwamandla kagetsi. Sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani sebe. Sakazi wethu nonke kunje. Siyanibonga ngomsebenzi nokusibikela iindaba kunjalo ba. Siyanibonga impela. Buye mbulise nabasi abalaleli. Abalaleli bese okhulumayo ke lapha dalukhuma lana eGoli bakwena. Bengithi ngibuye ngibeke njalo bakho. Engubekayo, engubekisayo lapha kuyithi. Kunabantu abasola imphakazi phapa, abasola umqondo bethi unenketha betsha. Kanti ke ngegufake ucace ka ukuthi akunjibona lawo bantu abanomqondo lo ukuthi ngeta bechaya yibo abantu abanobandla kwabo ngoba umqondisi moyo nemthwakazi bangabantu abaletha usizo ebantu esizweni sikamthwakazi, abantu abaletha ukuthi kamthwakazi sizethele, kungabantu abaletha esizweni sikamthwakazi ukuthi sikamthwakazi abantu babezazi bangoba. Yikho ke sicela abantu babavotele ngoba bangabantu abasebuye nendlela ehlukileyo abantu bonke kade lokho beyike abantu esikamthwakazi bahle kodwa abantu abanesombululo yibo lawa abethokazi akungenani umqondo engifana omncane eqondane nezikhondla khondla zamadoda kodwa kuyabonakala ukuthi uzonqoba kukhumbulane ebhayibhelini kwakunomfana kwakuthiwa ngugoliyati bekane kwakunomfana owakuthiwa ujeve ebhekana nogoliyati wanqoba ujeve wasiwisa isikhondla khondla senduda phansi so ke naye umqondo bangamthathi kancane usazobawisa silungisa vutha sakhe sasiqotha kuyaduma kuyindoda ngiyazibongela baba ngiyabonga
sanibonani ku studio 7 sanisibulisa abasakazi bonke be studio 7 sibulise nabalaleli be studio 7 zozonkali kuzo okhulumayo ngibalekelwa ngoyo endaweni yobhodo angasifo obhodo endaweni yasemangwa yePlum 3 sithanda ukuhalalisela izaphu kuelector new leader uSibangilizwe Nkomo although besingalindelanga ukuthi kungene uSibangilizwe Nkomo ngoba uSibangilizwe Nkomo fana ukuthi ungene ecacweni sikababa uNkomo wa leader izaphu kodwa yagcina ingafezanga izidingo abantu baseZimbabwe kodwa nonetheless ngabe sengenile sicabanga ukuthi njengoba inkunzi isifika isifohlile nje esibayeni sezana iyosebenza inkunzi incede abantu basemakhepheleleni okudala bemarginalizewa izana sesimarginalize kakhulu for 41 years simarginalizewa izana ingasenzeli lutho nokuncane idevelopment yagcina ngabelungu sizokwashiywa ngabelungu kunjalo nanamhlanje lowo kunjalo akwenziwa lutho sithanda futhi ukubuza abantu bakithi laba bahlezi bevotela izana ukuthi bayivotela ngoba ibenzelani izano ibenzelana sazi abantu bakithi babhizi bevotelana nezano abasemathebeland ukuthi beyenzelani mathebeland south namathebeland north ake nivukeni ngiphume ekuvoteleni izano naye izaphu isevukile the father of revolution inkunzi ifohlile esibayeni votelani izaphu okanye nivotele umphakazi phumani abantu bakithi kuzano phumani ngiphinde futhi ngitibulawa abadala ababangidinayo umdala kabo bathi ubelieve gawule nojoseph chuma bayangidina kabe labadala laba behlala bekhuluma bemelana nezano ayisenzeli lutho angazi bona baphila kuphi umhlaba bangabonti izano yabo ayisenzeli lutho ayikazi isenzele lutho futhi ayinakho senzela lutho siyahlupheka sisegoli sisekutswala si-overseas siyonke indawo senziwa yile zano kodwa abadala abayikhulumele ngiye ngikhalisana nomndeni wakwamoyo umndeni kasimon khamo siyakhala kunye kodwa usimon khamo naye akulanto asenzela yo nencane asenzelanga lutho nokuncane mhlawumbe besebenzela le emashonaland that's why beze bayomngcwaba nasehiros acres emashonaland ngasenzelanga lutho nakancane hhayi bantu bakithi siyancusa kakhulu ukuthi rejistani nivotele amaphathi ayonceda thina singabantu basemathebeland niyeke ukuvotela izanu siyani dicampaign izanu siyayidicampaigna sesikhathele izanu for 41 years ayisenzelanga lutho eyosenzela khona manje yini ayikho into abawosenzela yona abahlule kuyenza nge-41 years bekuphawa abakwenzayo nge-41 years kuphawa babulala abantu bakithi ngegukhorahondo asikakhohlwa ngalokho mayela abadala aba-ogal believe gawule nojoseph chuma angazi noma bakhohliwe ukuthi zanu yabulala abantu bakithi so bantu bakithi zamani nivotele iphathi eyokhipha izanu embusweni sikhathele yini sicela kubalandeli bonke bemthwakazi bengathi ma bekhuluma siyezwa abanye ma bekhuluma bethi izaphi yabathengisa izaphi yayingabathengisanga izaphi yayi-under pressure yasayini yakhodi i-under pressure abantu bezaphu bebulawa ngapha nangapha nangapha bebulawa yagcina uNkomo esesayini yakhodi ayengazimiselwa ukuyiso noma ngabeke izanu iwine la ewina khona kube yiyo ebusayo ilizwe kodwa ngapha emathebeland sibe ne-representation yezaphu noma ngabe yimphakazi singaxabani abantwana bakamthwakazi sisodwa abezaphu nomthwakazi singaxabani singabantwana bendlu eyodwa uhlupho nantu uhlupho lwethu izanu inenkinga lephatha abade izanu tomkumbila kwazo bantu bakithi tomkumbila kwazo bantu bakankwedu nguwente kalanga sakankwedu mina ngikhuluma isikalanga bakankwedu banowakalanga abediwe kuthi budani muleshe hamka yino izanu danyala ndayo ayitoti tilachimwe ayitofaa titilachimwe akutochiza utifunde tushiwe kuma form 6 from form 6 funde kujohannesburg ende unde kukutswana akutochiza ndechimwe hangu aichina hingo hango uyapo hingo uyapo apaye kwasala bupolisa unesi into busotsha we can't all be police we can't all be soldiers and we can't all be teachers angeke umsebenzi awusekho lapha kule phumani ko bantu bakithi nilikwa intsaru intsaru yenenza nivotela izanu intsaru nezikipanyana ezingathi shoe namakepe esinyana engathi shoe ezanu yikho lokho okwenza ukuthi nihlanyiswe izanu phumani kukho siyabonga bantu bakithi sicela ukuthi nizwile sicabanga ukuthi nizwile
ngiyathemba ukuthi nisizwile.
Salibona nisalibona ku Studio 7. Siyabonga. Kanti ngingubrilliant Ndlovu ngikhuluma ngiseyabona. Inzalo yaseZimbabwe ngithi mina ushamisa kakampene, kakampene. Kanti sivote lathi sitshintshe ukwenza ngoba ezesihluphekile sezesibaleka siyabona amanye amazwe nxa ukuthi iZimbabwe ayimanga ngamazwane, ayimanga ngenyawo imenye ezithende kunzima ukuthi ibhalansi ngawa noma yini.
Sanibona lapho ku Studio 7 nethemba lyakho. Mina ngiyisakhamuzi seNkayi ezweni lakwaMthwakazi. Ngicela ukubuza kula amadoda amaxhego lezalukazi eziseziphakama seZimbabwe abasibusa ngenkani. Ukuthi bazi bayeke nini ukuhlukumeza, bazi bayeke sokuze kwafabana. Abantwana babulawa njengezinja zakomakhelwane ezidla amagqamu, kukhandwa ngamatshe bephihlizwa ubuchopho. Azifiki kibo yini lezi ziphuphuna embeza wabo laba bantu uma bebona le nto isenzeka. Omama lezingane ezingaboniyo iziphofu ziyabaleka zisuka khona ekhaya leli ezweni naleli abathi li-right. Ma uthi uyababuza ukuthi kunjani ubaza ukuthi hhayi laba ngaba-MDC o MDC babayenzi 1-2. Kungani bona befuna ukuthi ma kuyabe kusenzeka izinto ezimbi ezibeblemisha omunye umuntu kulokuthi bazibleme. 40-something years belokhu besenza into eyodwa bephindaphinda besenza same thing kathi khona vele kuyabe kuphethe ngani. Thina vele kathina abantu balapha angikwazi ukusaba njani. Ikakhulu Mandebele ukuthi laba njani bakithi. Ngithi le ukubona lanxa sekikhethwe labandlulwa labekwe eceleni for 40 years. Bayethola iNdebele lisukuma liyakuthi support izihambi, support izibaba. Kuyabe kutheni kodwa Mbele? Hambe liyazibona yini iy'nto ezenziwa ngabantu la e-South Africa lapha esikhona. Zinjani, zibuhlungu okungakanani izinto ezenziwa phezu kwabantu abengenzanga lutho, bengakanga batshontshe lutho. Ngiyakwazi ukuthi nazokutshintsha likwenze ngendlela okuyisuthisayo. Ngiphikele emva phansi zithi khona eZimbabwe iyalondoza amalungelo abantu. Angazi ukuthi lilondoza kusezikhwameni yini lokho ukuthi liwalondoza ezikhwameni zenu. Ngoba ligugile libadala kodwa ukuthi licabanga abazukulu benu abagcwele bachitheka izwe lomhlaba wonke. Bebalekela lina maxhegu lezalukazi. Elehluleka ukuthi lenze into eqondileyo. Angiboni phela ukuthi kuzokuyinini lokho. Sobeloko sikhala sigele imikhono ekhanda kuze kube nini lokho kuqhadwa nje. Baba umoya omqondisi cela ukuthi wenze njani. Uqhubekele phambili. Ukhankase kakhulu. Ngidineke mase ngizwa ukuthi wena ufuna ukuba ngu-president. Ingizwisa ubuhlungu le nto yokuthi kufanele ube ngu-president wakithi, hhayi u-president wangale eMpumalanga. Ngoba ngu-president wangakithi ngapha. Hhayi la wonke la amanye amaphathi behlulekile. Angikhulumi ngoba nanku ngithanda ngikhuluma kabo. Kodwa ibuhlungu into esiyibona ngisuku zonke lapho. Usuku akukaze kube yikuthi kumbe uqala ngoba nankuyana uMashaba setheka kube nje. Kodwa vele le nto ivele ihleli isenzeka. Umuntu obuya ngaphandle uma ebulawa uzokwenza entshontshe amaqanda. Batshiswa nsuku zonke abantu beqandile amanga kwabanye. Kuze kuthiwa izigebengu bahamba bevula ezindlu zabantu. Engekho yonke le nto bangakubona nje babekwazi ukuthi ubuya ngaphandle bakuthele ithaya bakulayit ufu.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu 02465 0318. Wezemelika uMongameli Joe Biden izolo wethule amazwi enduduzo kumuli ezalahlekelwayo kulandela ukugecwa kwabantu ngemota engene lapho kade befolile besenza umcimbi ophathelane leKhisimusi edolobheni leWaukesha esigabeni seWisconsin ngomvulo. Kubhubhe abantu abahlanu walimala abedlula amachumi amane kusehlakalo lesi. Akwaziwa injongo yomtshayeli lo kodwa abezomvikela balandule ukuthi kungaba kulokwenza labahlamuki. Kolunye udaba uMongameli Joe Biden uqhubekele phambili ngokuvakatshela izigaba zelizwe ekhuthaza uZulu ukuthi amukele uhlelo lwakhe lokwakha athi luzavuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson saqala ngokumbuza ukuthi kambe uMongameli Joe Biden engaba esehluleka na ukuvuselela umnotho welizwe.
Umbono wami umsakazi ukuthi umnumzana Biden akusikho ukuthi ingane uyehluleka ukuvuselela umnotho. Eqinisweni uyehluleka ngempela ngoba ungananzelela umsebenzi owenziwa ngumongameli osukileyo Donald Trump waphendukisa amankampani amaningi lapha kwele Melika kwaba le production lapha e-America. Kanti-ke lokhu ekungene umnumzana uBiden wasuka watshintsha iphutha lakhe ukuthi instead ukuthi angene ezikhundleni azama ukuthuthukisa umnotho welizwe yena wangena ezikhundleni ezama ukwenza kumbe ukuphikisana la lokho okwenziwa umnumzana uTrump ezama ukuzikhulisela igama lakhe engelandaba nje lezomnotho. Ngakho ke lokhu ngibona ngathi sokumchayile sibili ngoba sesibona labane ngabeqembu lakhe impela bekhuluma amagama angamahle ngombuso wakhe. Ngakho ke singathi ngempela hayi umnumzana Biden kwezomnotho usezehlulekela.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulumango. Owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi isimo akuso ekhanda siyavumela ukuthi athoniswe icala lakhe na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.